Silusizi ngokwedlulako kababa uRetired Justice Unare, siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabu busenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishini abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC, National Reconciliation Commission, ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi yokwakha ukuthula okwayivele kukhona. Yena ke wafika kazange afika kudilize lokho, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo enye into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le kugrawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchairman wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi lizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo, kube yinto esingaziqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe beliyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo ke aphiwe ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananzwe njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe nhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze. Sasibona isicoco sokuba ngama-national hero, bembona ubaba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.